I-delimitation ikhangela ama-boundaries. Ngemva kokubona ama-numbers ababewafuna pe-every word, so babe sebekhangela ukuthi bequme ngaphi kwenzela ukuthi i-word ikwane lawo ma-number. Abanye bayasala, abanye bahamba kwamanye ama-word. Ngakho-ke akula oyalelweyo ukuthi engene ebe yi-candidate yayiphi party nge-delimitation. Okuchiyeneyo ukubana lapha wena kade ukhangelela ukuthi kuza ncintisa okhona, usutshintshiwe usuzakwanisa ukuthi ukonteste ukwenye iwadi engasiyo leyo kade uyikhangelele, ngoba i-delimitation ithe iquma yakuquma yakufaka kwelinye icele okade ungalikhangeleli. So lokhu asiyo into engakhalisa abantu, ngoba wonke umuntu engakhala kutsho ukuthi akula delimitation eyayenzwa. Nxa ungananzelela kulama-minister lawo futhi afethwa i-delimitation yangeniswa semconstituency emabili amaministri, ungakhelwa ubaba uSimangaliso Ndlovu abasakhontestanga ngoba babambaniswa labo baba uPhuthi, ungakhanyela omama uNzenza labo minister Mona, bonke bagcina i-delimitation sebefakwe ku-one constituency babhuqana khonale omunye wawina. So ayikhangeli ukubana nguzibani kumbe ungaphi.
Kodwa lona uhlelo lwe-delimitation lilubona njani, njengoba sisizwa kuthiwa uhlelo lolu aluhambanga ngemfanelo okwabangela ukuba abanye ukhomishini China bengavumelani lalo?
Thina angifuni ukuliqambela amanga babagande, thina uhlelo lwe-delimitation ngabebhinga lusihambelanga ngendlela efaneleyo. Ngizwa abanye bayathaba ukuthi luwahambele kuhle, kodwa thina alusihambelanga ngendaba efaneleyo. Ibhinga baba inkulu kakhulu, ukhangele njalo ama-population ethu, ungakhangela kumbe usuka lapho uqala khona eyami constituency Bhinga North ifika lapho ephetshela khona yi-284 kilometers. Ungaba ngumango osuka eHarare usiya eGweru, lokho uku-one constituency. Inkulu kakhulu okumangalisayo okokuthi sibe sikhayela ukuthi kumbe ingaqunywa iBhinga layo iphose ifike kuma figures onalawo, incane nje kancane kule Bhinga North, kodwa la inkulu. So sibe sikhangelela ukuthi hayi sizaqunywa, kodwa asikhangeleli ukuthi siqunywe ngemva kokukhangela umango. Sikhangela abantu abarejistile ukuvota. IBhinga ibisiba labantu abadlula 90,000 abakwanisa ukuthi abarejiste ukuvota. Ngomthetho wezeki uthi siqunywa 22,000 or just above 22,000, kumbe 23,000 yikho ukuthi abantu beyenelise ukuba yi-constituents. So thina njengeBhinga lingakukhayelisisa sibe silama-constituents akwana amathathu egcekeni, kodwa kwadecide ukuthi kuthathwe abanye abantu bethu amanye ama-wards ethu engezelela eLupane ngale ubana iLupane ingafi, okuyinto edanise sibili abantu beBhinga ukubana indaba singatholanga lathi ama-constituents amathathu eleyo delimitation. Icine isibona amanye ama-wards ethu esebanjaniswa sesiba makhulu okumangalisayo ama-wards, ngoba thina i-ward yethu inkulu ukudlula amanye ama-constituents, i-ward A1. So yinto sibili esihluphayo lokho. Sisikhangelela ukubana lathi njengabantu beBhinga bo sithole ama-constituents amathathu, wenzela lathi nxa sithola ama-resources ngoba ba-allocator kwesinye isikhathi based on ama-constituents. Ungakhangela even i-CDF manika ama-MPs, thina sebelokho sila ama-constituents amabili. Thina sikhangelele intuthuko esigabeni sethu eseBhinga.